President wethu ubaba uMnangagwa usefake ibhinga enhliziyweni yakhe. Akukhayeleki ukuthi usemakhaya na kumbe usedolobheni ebhinga. Ngikhuluma nje imigwaqo enjengabo Kariangwe, i-Dust Road, kodwa nxa uhamba songani uhamba ethareni. Muhle okumangalisa umgwaqo lo ovela e-Turn off Kariangwe vele manjolo. Siya khona luziwe efike eKariangwe kathesi bayagijima ezintabeni kuyamangalisa. Umgwaqo lo njalo amagreda lokho esakho kona awe TDF asawuyenza umgwaqo lo uze uyefika okuthiwa kuselusulu osuka esibhinga usiya esiyabhuwa letwitcha ekaro. Ngikhuluma nje uyafakwa itara, into eba emangalisayo emangalisa isigaba sebhinga ukuthi iminyaka yonke le lokho sikhala kade sibafaka itara sikhangelela ukubana iDDF ngalowo mnyaka yaqeda i-10 kilometers yokufaka itara. Ngikhuluma nje sebevule umgwaqo oweceleni othiwa ngesilungu e-7 kilometers yiwo umgwaqo sesiwusebenzisa ngoba i-main road sebefaka itara. Sikhuluma nje lokunye okungumgwaqo okuncuncuncu okuya ezindlini zabantu lakho kuyagradwa njalo. Kathesi ngikhuluma nje lusulu le bridge elaselifile lilungiswa yi-Ministry of Transport. Ubo DDF siyakwazi ukuthi sokufakwa ukuthi wasesuka ku-aerodrome sesifaka ukuthi beyi-domestic airport bayalungisa nje izolo sesipicana ngama-truck amankalakatha aletha itara. Yebo, kulezinye indawo seziselele ukuthi kufakwe i-network, kodwa ama-network providers ethu ahlanganisa ama-private lakahulumende bayagijima-gijima. Ngikhuluma nje i-Net1 ilama-programs amaningi kakhulu awayenzayo awufaka i-network ebhinga. Ngangixoxa labo emalangeni adlulileyo, xoxa nge-booster asebezaqalisa ukulifaka eTshunga bebambene le-Econet le-Telecel under Potras. Bakukhuthaza ukuthi befake nje ezinye indawo, bakhuluma nje umgceke ukuthi uyabona baba sesifake amabooster amaningi ebhinga mana sike sibambe ezinye indawo. Inkulu kakhulu indawo lehlanganisa amaganga, uye ezindlini uye emaganga, usuka lapho oqasela khona ibhinga lalapho ecina khona uyatravela kuma 480 kilometers lokhu sebhinga. So kwezinye indawo labo bayakhangela ukuthi lapha singafaka siyachaya yini imali esiyikhangeleleyo ngenamba yabantu, ngoba uyathola ukuthi enye icommunity labantu abalutshwa ayikatholi i-network. Kodwa i-vision kamongameli welizwe ngiyokuthi wonke umuntu ebe le-network and siyakhona kancane kancane.
Okwendlala ke lokuthi abantwana behambe imango emide kakhulu besiya ezikolo, abanye njalo befundela ngaphansi kwezihlahla, kusesekhatshana yini ukuthi kube lentuthuko kulezi sigaba?
Ngiyathemba sonke siyakwazi okwakhulunywa uhulumende wethu ukuthi akula ozafa ngendlala, ngoba uhulumende usefake wagcwalisa iziphala zakhe, wagcwalisa othiwa yiskiwa i-strategic reserve, lomumbu omningi kakhulu ophiwayo abantu abatsheneyo under i-social welfare. Kanti sengikhuluma nje abanye besaqedisa abakulimayo kodwa abakulileyo babevele benikwa ngoba bakhayelela ukuthi bona babe bengalimanga.